sikhangelele khona ukuthi idalela ngaphezulu le Supreme Court ilethe isiqhumo sokuthi uPresident Xavier Kasukwere uyakwanisa yena ukuthi abe khona la ekukhetho lokukhetha umongameli welizwe eluzakuba khona mhla ka 23 August. Sitsho njalo ngoba idalela ngaphansi elakwenza ukuthi uPresident Kasukwere kamelanga abe omunye kwalabo abafuna ukukhethwa ukuba ngumongameli layenza ungayisikho ngoba sikhangelele ukuthi lo owaletha udaba lolu eHigh Court uLovedo Mangwana akula akulethayo phambi kwedali okungatshengisela ukuthi khona kuliqiniso ukuthi uPresident Xavier Kasukwere usehlale phandle kwaleli lizwe okwenyanga ezedlula 18. Sikhangele njalo ukuthi udala ngaphezulu lihloniphe amalungelo alethwa ngokulwela inkululeko, amalungelo okuthi omunye lomunye isizalwane seZimbabwe sizaba nelungelo lokukhetha umuntu amfunayo ukuthi ambuse lapho esithi ama-election one man one vote. Ngokunjalo ke akungeke kulunge ukuthi idalela ngaphezulu lithathe lona amalungelo abantu lawa abuya ngendlela enzima kangaka AMP yenkululeko babe sebekhipha abanye abantu njalo bebandezela unengi lweZimbabwe ukuthi lingakwanisi lungasayenelisi ukukhetha lona lo umuntu abamfunayo ukuthi abe ngumongameli. So sikhangela ukuthi idalela ngaphezulu kumele lihloniphe konke lokho lilethe isiqumo esizakwenza ukuthi amalungelo abantu ahlonitshwe.